igciwane lapha e-state se-Washington. Belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Lokho sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinye isikhathi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi kumbe abantu bangahamba emajimu kumbe abantu bangahamba emachurchi. Kubuye kutshintshe futhi kubuyele emuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba leyo ndawo ekhwela ama-restrictions abe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esiye sathi thina siye sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini lebantwini abamele beyithole kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapho e-Washington State. Ngisensitsho khona la manamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlelekanga kuhle.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo. Insolo yakhalayo ngu-president Trump iobala nje isegcekeni ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangaphi. Ilizwe lonke nje kukhanya nokuxoxozela sesesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obekupolitics isikhathi eside njalo uke waba nguvice president. Uyawazi amasebenzelo e-government. Uyawazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini izafika njani ezindaweni ezithiyeneyo. Lapha uhlupho yuthi okwenza ukuthi u-President Trump ayihlule akhanye ehlulekile. Ube lo hlupho lokuthi uya exaggerate amanamba even engelahle iqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.